Democracy ingxenye ke ye-NDC Alliance kwisinqumo esihle kakhulu esiphume enhlanganweni.
Manje udaba lwezihlalo amasithi la ongani yiwo abange umsindo luzahanjiswa njani?
Yizo-ke inkulumo esezikhulumisana ngazo zona lento ngoba thina sebandele sithi amasithi malutshwane ke esiwatholileyo. Yikho-ke sekuzakhulumiswana-ke ukuthi amasithi la angezelelwe. Sinanzelela ukuthi kule-professional representation ye-parliament esekubuya le-senate kusho ukuthi bazazama ukuthi bakubone-ke ukuthi bakubamba ngendlela enjani. Ikanti okunye-ke ibandla lethelo likhala ngakho kakhulu ukuthi xa siyi-alliance-ke singayibizi ngebizo lo-elithi MDC sifakele elinye ibizo ngonani lakho baza kukhulumisana-ke. Kukhanya ngani hhayi kuthi siyathokoza sibili kule ngqubela phambili-ke ye-alliance le esikhangelele ukuthi yenzakale esiyingxenye yayo lasike ibandla le-People's Democratic Party.
Kungani lingazwani le gama leli elithi MDC Alliance?
Lokho sikwenzela ukuthi angithi bona abantu bebekukhangelele ngokuthi sasiyingxenye ye-NDC ngesikhathi esidluleyo. Kodwa-ke sithi thina ngaphese silibandla elizimeleyo i-People's Democratic Party PDP. Yikho-ke asingeke-ke singene kukhetho ngebizo lelinye ibandla. Xa singamabandla sihlangene ukuthi sisebenzelane ndawonye kuthi-ke ukuthi sibe lebizo-ke elingathinti elinye lamabandla. Kuyibizo nje elisingaphi limithisabi njengalokho sasibona kusenzakala kwamanye amazwe njengabochina ukuthi kune-Rainbow Coalition kulalokho lalokho kuyabe kuhlangene nje amabandla ayosebenzisa-ke ibizo-ke elinyutrali athi ukuthi kusetshenziswa ibizo lelinye ibandla. Kungezinye zezinto nje okuzakhulumisana ngaso. Kodwa-ke into ebimqoka into ebinkulu kithi-ke indaba yokuthi-ke sithole izihlalo ezinyutrali i-14 besingalingani kakhulu. Yikho-ke hhayi bakhulumisana silokuthokoza njalo silethemba lokuthi-ke kuzaba le mpumela enhle yabantwana bezimbabwe-ke bancedakale ngomnyaka ozayo-ke sinqoke ibandla le-WPF sibambile singamabandla wonke aphikisayo.